omunye ohlole ukuqhutshwa kwalolukhetho ezimele ngunkosazana Khethiwe Bebe olwela ilungelo loluntu njalo elilunga lemthwakazi Republic Party. Asizweni akubonileyo.
Ngilapha eWitbank lami eMpumalanga province. Hayi, ngisepolling station since ekuseni from as early as 7:30 abantu besebeqalile ukuza kulokuthula amapholisa yebo akhona ayahamba-hamba nje. They are monitoring iPC, IQ yebo amalayini kule ndwendwe sibili bazile abantu ngobunengi. Kukhanya nje futhi hayi kuhlelekile ngoba nezitulo lapha niyazibona ezipreserved for the elderly, the pregnant, the disabled. Kunama-tent lapha engingathi like okungamashedi. Ya kunembo na ADA la manje nje amabandla ashiyeneyo labe emthenya babona labo banetafula labo lapha. Into eyenzakalayo bathi ba-checka ibizo lakho ku-list bonke bayenza same job whether wena ufuna ukuvotela i-DA uyakhona ukuthi uhambe etafuleni le-MK uma ufika usiza balaphana ba-checka ibizo kuphela then stage 2 singena laphana sebe-verify i-ID yakho susiyangena phakathi usuzivotela ke uyi-1 mina ngibone i-spirit of togetherness ngoba amathenti la lama-table lawa they are not campaigning but they are assisting people so ngunanzelele khonokho into engekho kithi bayavota sibili labamhlophi nababona bayezile ngobunengi.
Unkosazana Bebe uthi uthokoziswe ukubambana kwamalunga amabandla ezombusazwe kwele-South Africa.
Angazi laba sibabiza amathawutha so nginanzelela ukuthi obhuti laba ngabantu bokuthi abasebenzi but ngelanga le-election namuhla bathole ama-peace job lapha bayabancedisa ukuphakha izimoto bagqoke amabhibha angikhona abantu beze ngezimoto ezinengi udwendwe lwezimoto hey angazi ukuthi kumbe ngingathi lusuka egodini to ezetha i-TF so far i-distance engiyibonayo nxa ngikhompeya ngebulawayo ngidlula usiyale kubomathagei ziqalisele ukuphakha khona lapho kulokuthula so far and kule inclusivity yokuthi wonke muntu usizakele eZimbabwe nje isikhathi esiningi nambona ingane abantu abathola ama-peace job nxa kuyisikhathi sokhetho uyibona laba ama-observers uyabevele umuntu ele-profession of some sort.
Umhlali we-Durban eyinzalo ye-South Africa usichazisela ngendlela avote ngayo.
Ngivotela uZuma and ngivote kahle sesobhekana imisebenzi esiyicelayo ukuthi sesizoyithola nethemba lokuthi sizoyithola imisebenzi namanzi shoda ngawo sizowathola nomgwaqo nogesi. Kana ngokuthi ngiyengeze imali wena aze ayisebenzise
asizweni umbono wengcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Zenzo Nkomo ngokungenzakala ngemva kwalolu khetho.
Uma i-ANC ingase ithole ngaphezu kuka-45% kunenkolelo futhi ukuthi ukushuthi izoya ufuna ukubambisana naqembu elincane ukuthi iqembu elingaba lincane lapha okucathanyelwa kakhulu i-IFP inkatha Freedom Party yiwo amaqembu angadlalela ko-5 kusiya phansi nayo i-Action SA lela mashaba noBosa nenye uRise South Africa ngamaqembu amasha wonke lawo kodwa ingehla kakhulu namanani kukhanya ukuthi ingagcina ibambisana nenye yalawa amanye amathathu ngiwashiloyo i-DA umkhonto wesizwe noma i-EFF kodwa ke lolu khetho lukhanya ukuthi aluzi ukusibuyisela i-ANC le besiyazi ebinamandla amakhulu. Kukhanya amandla ka-ANC kulolu khetho azoncipha kakhulu kunalokhu obekujwayelekile kwiminyaka engu-30 edlulileyo.
Ngemva kwalolu khetho amalunga edale lephalamende azavotela umholi walo okwande ukuthi avele kulabo abaningi kuleli dale oza kuba ngumongameli welizwe. Ngimele i-Studio 7 ngise-Washington ngingusithandekile Mhlanga.